Izakhamizi ziphiwe uncedo lokudla ngurhulumente kanye nenhlanganiso ye-World Food Programme, WFP, kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela, okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala. Unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi seMawane eGwanda uthi ukungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala, thwele nzima, abanye bayaholi, abaningi abaholi. So indlala lapha inzima, abanye khona belima, ongamabele kwangikhona kuncane, kumbe siza kuvuna asikwazi. Vele akuqedakali, akukhanyi, into ziyadura kakhulu sibulawa yindlala. Impuphu iyadura, imali yangikhona vele kasila, abanye asisebenzi, siphonge ukuhlala ekhaya, imali yangikhona siyayithola ngapho.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi seMawane, Mnumzana Gibson Spanda, othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla.
Ade ngabe izinto zinzima, zinzima straightini. So lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle, singadla, maybe kungaba ngcono.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu, osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise.
Idlala isibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki, vele kakula nto ethengekayo, akula mali, sakwazi ukuthi sikwenze sikuthini. Indlala ihlasele abantu, abanye baphuzile ukulima nkobe lime kathesi ngezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansila weNtebe Mnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe, njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Isimo sendlala kubi, kubi sibili, kudura kwezinto, impuphu iyadura kunye omali yasaungakwazibona 10 kg yafika kubo-110. So umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle, ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo, ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli. Nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something apha vela usebenza uholi. Umumo sibili hayi singakhuluma amanga ukuthi usungcono.
Unkosikazi Juliet Nkiwani, umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe, i-WDAS, uthi indlala singanene westezi kulandela ukungenela kwe-WFP.
Indlala le inkulu kakhulu lo nyanga, kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo, ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare. Balutshwana abaseleyo, njalo abaseleyo hayi bala indlala kodwa ngabangcono, akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili 7.7 million badinga uncedo lokudla. Okwamanje linhlanganiso incedisa inani labantu eledlula izigidi ezintathu ngokudla elizweni lonke jikelele. Kusenjalo kolunye udaba, izakhamizi eGwanda sezigcothoze inyathelo eluthethwe luhlangothi lomanzi olweZimbabwe National Water Authority ZINWA elokuhluthunela umasipala waleli dolobho izimota ngenxa yesikwelede. Isikhonzi somthethwandaba waphezulu sathatha izimota ezifika phose ithumi ezigoqela ezokuthwala abagulayo lezokucitha umlilo ngenxa yesikwelede samanzi osekuthiye izakhamizi sengozini. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Mnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi lokhu akulunganga.
Ukuthi kungaba nomlilo kathesi umlilo siyawucitha ngani? Kungaba ne-emergency yoku esibhedlela umuntu uyahamba ngani? Yikho lapho sile issue khona. Secondly, kade sathi izinwa lekhansila baqeda umsindo wabo and sabanika isolution ukuthi umsindo wabo uphele ngokuthi izinwa ihande over iplant yokuprocessa amanzi kukhansila yeGwanda. Sicele ukuthi indaba le ilungise iphele, sifuna ukuthi indaba yamanzi le ilungiswe once iphele, kubekho ukuhlala kuliwa phezu kwethu kanjalo.
Umeya wedolobho leGwanda Mnumzana Justin Majale uthi isikwelede lesi sesile minyaka kodwa baphakathi kokukhulumisana lezinwa ukuze baxazulule lolu daba.
Isikweleti sezinwa ngisakudaladala kusukela ngesikhathi laphana uJomba azakhansela isikweleti ebantwini, kodwa azakhanselelanga ikhansili lezinwa. Kodwa kuqakathekile ukuthi njengengatsha sikahulumende sixoxisane sibone ukuthi udaba lwakhona lungayi singaluphatha njani. Tumangalizeka ukuthi lanxa mzala bezothola isikweleti bathatha even izimota zenezi ezithi zingezamadonation ezinjengezomlilo ama-ambulesi, kanti-ke kukhona ezinye impahla ezinjengezindlu abangaku-athatsha.
Isikhulumeli sezino onkosikazi Majori Manyonga uthi udaba lwegwanda lusezandleni zeziphathamandla zogatsho lubona ngezokulima esingenelisanga ukuxoxa lazo. Okwamanje umasipala othenga amanzi ezinwa abesethengisela izakhamizi osewudala ukuthi umthelo wamanzi kuleli dolobho ube phezulu kakhulu kulamanye amadolobho. Ngimele umsakazo yestudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.